Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine ekuseni mhlaka 28 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ngesikhathi sokusele inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonale oka 2019 siwugqibe, izizalwane zeZimbabwe zithi ubungumnyaka omubi kakhulu.
Impofu kathesi 10 kg nxa si 110 215 dollars kumbe RTG asikwazi. Kambe uDisembe siyafika abantu impofu le bazabe beyithola ngathi. Imali le beyiyona ivela ngaphi? Imali igcwele ezandleni zabantu.
Incwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu lekhisimusi elilukhuni kakhulu lonyaka ngenxa yokudula kokudla lempahla kanye lendlala ebhahileyo elizweni.
Ungakhangela uhlelo lwakhe lokulungisa ezenotho uhulumende lonke lulokuphumelela noba ungaphumeleli ngendlela esasebenzisa ngayo amasimethi lawo labe sithayelela ukuthi ngendlela esizafuna ngayo njalo sikhangelele ukuthi sizakuba lalo yini izulu.
Elemelika linanza ikhefu le-Thanksgiving namuhla lapho iningi elithatha leli thuba ukuhlangana lezihlobo labangane kuphekwe ukudla okuthiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye.
Bakhona laba abasenza ingalukhuni ikakhulu nxa belokuthi bazahlangana labantu balapha, kodwa ungabuza ama-Africans amaningi ingalukhuni hayi ababe bayipheka. Bayapheka chicken, imbuzi, inkomo, okunye nje ukudla esathi kudle ngeKhisimusi kodwa bakudle ngesikhathi leso.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ngesikhathi sokusele inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonalo oka 2019 siwugqibe, izizalwane zeZimbabwe zithi ubumubi kakhulu. Okunye okudayinisa abanengi ukuthi akulabungcono obukhanya bungaba khona ngomnyaka ozayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Mgandla, njalo oyingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Umnyaka lowu ulezinto ezimbili. Umnyaka lowu ufanele ukuthi khona wona ngokwawo nga uya fast trackwa uphele masinyane lolandela uphele masinyane ukwenzela ukuthi abantu bebuyele ekhethweni masinyane, ngoba akukho kukholisekayo kuwona lumnyaka ukuthi khona hayi iminyaka ungcono ungapheli sike sikholise okunye kukhona khona lokhu ngobe sabe singakwazi ukuthi obuyayo umnyaka uyakusiphathelela. So lumnyaka kawuhluphangise ukuphela, kuphela nje inyanga zangkhona eziziphuzayo ukuthi zihambe masinyane. So ukuze ziphangise inyanga lezo kuhambe ukuthi umuntu ibe lama-programs wona la angapheliyo, ngoba impupho kathesi 10 kg nxa si 110 215 dollars kumbe RTG asikwazi. Kambe uDisembe siyafika abantu impupho le bazabe beyithola ngathi. Imali le beyiyona ivela ngaphi? Imali igcwele ezandleni zabantu. Kulobunzima kwafakwa igazethi lapho kwathiwa khona sekulomthetho sekule-statutory instrument yokubopha osiphatheleni laba behambe 10 years ejele. Bathwala imali abantu labesabekayo phambi kwamapholisa, phambi kwamasotsha, phambi kwamagadi jele, phambi kwabo umajistrate, phambi kwamalawyer. Bayithwela imali ezitradini ebhenki kakula lutho.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela ukubana umnyaka usuphela, akukho yini ngitsho lokukodwa ongathi hayi lokho okunje kuke kwayenzakala into enhle kakhulu?
Kusukela khona ngoJanuwari kuze kufike kathesi, into eyenzakeleyo engazani iphose yabangcono kayingcono, ngoba kayikho ebantwini bonke elizweni. Ngamabhasi wona lawa okuthiwa khona abegadwa ngemali elithwane wona asedorobheni, emakhaya kakula mabhasi akhona. Kobulawayo kwafakwa amabhasi lapha abangu-76 abuya azokhomishinwa, wonke ahambile angu-70 kusele amabhasi angu-6 asikwazi wona la angu-6 umbe adlala khonapho kobulawayo. La amanye la akasiwazi ukuthi ayanga, asehanjisiwe, amanye ayeHarare, amanye ngaphi ngaphi kubo-Chirezi endaweni ezithile. So nganceda abantu lakho khona ngalesiphongo ukuthi anceda khonangalo kodwa bhatikase emathebeleleni phela iqiniso kalipumele njalo kodwa-ke sithi khonapha edrobheni kube ngconywana ndijana ngobana abantu bagada ngemali ephansi besiyadinga abangasoze bekuthole khona ngale lapha bebesiya khona abantu bathwele nzima so kakukho kukodwa njengathi mina hhayi lapha kuyabongakala ngaphandle kwamabhasi wana lawo kodwa-ke lawo mabhasi agadwa ngemali yona lena encinyane usiyathenga umentshisi we-$15 edorobheni kuyini khona lokho abantu batheza inkuni izihlahla zenhle kakusela iziganyula izihlahla ilizwe lonke leli abantu betheza inkuni besedorobheni emagumeni lapha zintuthu kuphela akusele environment sibili kakusele lapha edorobheni so kusifana nale makhaya emakhaya kuze kube ngcono ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu angaphuma esiyakulelana iganga leliyana uyabuye uthela inkulu pho ukuhlala edorobheni kusasizani kulobunzima obungaka
lo ngumnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma icingweni lo Chris Gandle we-Studio 7 ekobulawayo iyingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu lekhisimusi elilukhuni kakhulu lonyaka ngenxa yokudula kokudla lempahla kanye lendlala ebhahileyo elizweni intengo yempopho lokunye ukudla okuthiyeneyo okufana lefulawa utshwala lamanamnete ikhuphukile ngezinga eliphezulu kakhulu kuliviki njalo ikhangelelwe ukuqhubeka iqonga kuze kuyefika ikhisimusi ohlaziya izomnotho umnumzana Rachel Shoko uthi eleZimbabwe kumele liqinise ezokulima ukuze lenelise ukuqeda indlala liqinise lomnotho walo kodwa utshele uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi endaweni yezifela emlonyeni lonyaka ngikhisimusi abaningi bazazidlela ingqoqo zomlomo
ubelo bokuthi into ezilunge eZimbabwe sebesikhangela ukuthi zuline kulinywe kuvunwe njalo amadamu abe lamanzi kwenzela ukuthi senelise ukuthola amagetsi aneleyo ngalesi sikhathi lalezo zinto kuyizinto esingelako ukuthi singazitshintsha sizilungise ngamalanga amalutshwana la sesiyele ngithi ikhisimusi lalenyaka ayisilo makhisimusi esingaba lokuthokoza njalo ngithi abantu bengaba lokuthokoza ngalo kuzakuba njengolunye usuku abantu olufana lolunye usuku kodwa kungela kuthokoza okujayelekileyo kwesikhathi sekhisimusi
ngesikhathi esifitshane sesisele akhona yini amasalamusi esingabona mhlawumbe esenziwa nguhulumende kube lobubelo elizweni
ungakhangela uhlelo lwakhe lokulungisa ezenotho uhulumende lonke lokuphumelela noba ungaphumeleli ngendlela esasebenzisa ngayo amasimu esilawo labe sikhangelele ukuthi ngendlela esizavuna ngayo njalo sikhangelele ukuthi sizakuba lalo yini izulu ngoba okuningi ukuthi senze amasalamusi kufuze lathi sizame ukuthi siyehlise indleko esinazo eze-foreign currency sizame ukugcina lokulondoloza le-foreign currency siyisebenzise ezintweni ezilobubelo lempumelelo kulokuthi sibe siyisebenzisa ezintweni zokuyidla ezingelako ezingathi yikuthi production loba yi-profit ngoba ungakhangela kathesi i-foreign currency le emlithwana esilayo yiyo sithenga ngayo amagetsi yiyo sithenga ngayo impuphu yokuthi abantu bedle yiyo sithenga ngayo lokhu lalokhu okuyizinto okubana ngasivunile yinto esingabe sizithenga emazweni thelo silazo but sesiyayo ukuthi sikufuna amasalamusi amasalamusi amakhulu uhulumende angawenza yikubana aqondise indaba zokulima laba abalamapulazi abawadada kodwa bengalimi hhayi abanika abakwanisayo ukulima kuqondise kulima ilizwe ukuthi liqonde kufuze njengemizi yonke senelise ukuzidlela lime sidle okwenele thina singaqoqodanga komakhelwane singakhalelanga obani singacakasa ukudla okwanokuba lokudla okwaneleyo yonke into iyoqonda sesiya phambili
intengo yempuphu layo sibone ikhuphuka ngezinga elesabekayo ungathini ngalokho
ekukhipheni kwakhe isikhwama esingathi ibhajethi ubaba umthuli Ncube wakhuluma ngokukhipha imali eyokusubsidiza impuphu amamilazi ade eyithenga umumbi ade ewuthenga e-GNP ungakhangela kulokukhala kokuthi into leyo bebekhangela isiqaliswe nenyanga ezayo kungani sikhe yaqala ngalesi sikhathi osokwenze bona amamilazi akhweza impuphu ungakhangela bona uhulumende ngendlela ayekwenze ngayo ewuhlile ngakho wayekhangele ukuthi engenza njalo lawa bengakhweza abantu balakho la ukuthi beyilethe njengoba inkukhu ingasabhatali ijuti beyilethe sasigale kweze-economics zathi kuyabhalansana ukhiphe i-subsidies le price ezavela ukuthi abantu babesebeletha impupu besivela lawo phandle kwelizwe kuzafosa ukuthi kube le market price ayikhona le price esilaka teziyokuhlala.
Lo ngumnumzana Richie Shoko ocubungula ezomnotho bexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagesi umnumzana Fortune Chasi ohlangane lebhodi yezwesa eholwa ngumnumzana Sydney Zukuto Kata izolo uthi kufanele inkampani yezwesa ibunjwe kutsha i-restructuring ngendlela yokuyithuthukisa. Utshele umsakazo we-ZPC ukuthi kule nkohlakalo kule nkampani ngakho kuningi okufanele ukuguqulwe. Ukuphenya kwecala lenkohlakalo eletheswa owayengumphathintambo obona ngemota zokuhambisa umnumzana Joram Gumbo sokufika emaphethelweni, kutsho isikhulumeli seZimbabwe Anti-Corruption Commission ISAC umnumzana John Makamure. Okwamanje ngesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Thina sikubonayo ukuthi umnangagwa sehlulekile ukubusa ilizwe. Into esiyibonayo nje ukuthi nje yena into eyenzayo urana ilizwe njengomuntu orana isiphaza shop. So kusalayo ukuthi nje beke phansi zonke intambo enikeze kwechamisa. Ngoba vele kuyaye ukusoba ukuthi sehlulekile ngokuthi i-ground esefuna ukuyenza kathesi sokasafuna ukuyenza ngendlela leyanoyenza kuqala. Usefuna ukwenza i-ground ukuthi ubulale abantu ngokubancisha udokotela nokuthi yena uyazi ukuthi kumele kusale yena leziphathamandla zonke ze-ZANU-PF abantu abale mali kuphela abayanga bengatholakaliyo khona elizweni sebefike baphela du.
Sibona ukuthi uhulumende wethu Emerson Mnangagwa ivele ayilathando lomuntu. Ngikhuluma ngokwamadokotela, ukukhala kwamadokotela umsebenzi. Amadokotela akakhalalanga, alambile njengoba umhlaba wonke ulambile unje. Kunjalo bona abalazelo labantu abafayo. Uhulumende kalandaba labantu abafayo ezibhedlela ngoba yena angagula uyakhapha aye Dubai, aye South Africa, aye China, ayesila khona khona ngale welatshwa ngamadokotela aholayo, ahola iholo elifaneleyo elibaphilisayo. Angazi ukuthi uhulumende lesilaye singenza njani ukuze bakithi siphume kulolu hlupho. Yena nguye oyisigebenga ngoba ukufa komuntu kuyinto enhle kuye. Ngezwa buhlungu ngintsho, angazi ukuthi noma esalele embusweni uzabusa bani njengoba phela abantu siyaphela. Ukusa nokusa kwamalanga kufa izigidi ngenxa yokusweleka kokwelatshwa.
Yimi Matosi la Studio 7 lapha nesicelo la esama-pensioners. Ama-pensioners kaholi aphiwe imali encane, into ziyadura zonke. Bengicela uhulumende akasithangele lathi njengabantu abantu bakhe seyithi sabuleli ilizwe leli nama-pensioners silivusa silisebenza. Angisho uhulumende sesikhohliwe.
Sakubona msakazi nomlaleli. Eqinisweni le ndaba yabafazi khona ngoba umuntu ongumfazi kufanele ebe umntwana wakho, behave njengomntwana wakho. Kodwa abamanje hayi sebehlule labafazi, sebengamadoda nabezindlini la. Ngeke kusamlawula ngalutho, hhayi besekumele siyeke nje bafowethu njalo. Ngiyabonga umfokanhliziyo lokhuluma.
Sayibonani kuStudio 7, mina igama lami ngu-Adolf. Mina into engizama ukusibuza ngayo ngale government esilayo njengamanje, ngike ngabona kunesinye isikolo ebesikhuluma ngabo school fees zabo 9000. kungaba le school fees 9000 abantu eZimbabwe bengakholi leyo 9000 angazi ukuthi bona bathama abantu eZimbabwe imali bayithatha ngayo ukuthi umuntu uzobhadalela ischool fees 9000 nge-term kuyimali yomntwana oyedwa if labantwana abayi 3-4 which means sikhuluma ngemali esifika kuma almost over 30,000. So ngisibuza ukuthi yona i-government ithi la abantu bayithatha ngamake kuzoba lezikolo esibhadala imali esingaka bona abantu bengaziholi lezi mali.
Hayi, siyabonga. Mina ngikhuluma ngolamlani Ndlovu ngiselupane kuwat 17 emalungu eZimbabwe. Amadoda akunzima, labafowethu bahlukuluzwa khona kwaseGoli kwaseButswana ngenxa yesimo salapha ekhasi. Becela ukuthi uhulumende lo khona azame uguqula isimo, engathi impilo ibangcono ngoba izinto azithengeki ezitola kulanto ebambekayo. Yonke into yakhona elukhuni kakhulu. Kubuye lelanga lezulu alini, asikwazi ukuthi sizoba yini. Lezifuyo ziphelile waselupane ngapha. Sicela ukuthi uhulumende lo angenele lamanzi awakho alungise izinto. Siyabonga.
Linjani beStudio 7? Mina endaweni leyo yokukhwela kwempuphu leyo, kanti kuzatshona kukhwezwa impuphu leyo, impuphu iyephilisa abantu, ibisikhutshula iprize kodwa imali zingakhutshulwa ebantwini abasebenzayo. So angazi ukuthi kungathi abantu kufanele ukuthi baphile njani. Khona nje vele nje akula ngqondo nje izinto ezenzakala elizweni lakithi. Kambe yona ifiwe likhona ilizwe likhweza ifiwe every week, kanti abantu imali yangikhona bayithatha ngaphi? Kuqeda lapho nawo baphinde bathi abazingenelayo bevela zisebenzela ngaphandle kuthiwe he kabadiklay imali bazathathela izimali zabo. Angithi uyabo babe bebona ukuthi ngivela ngaphandle, ngivela sebenza. Lokhu ukuthi bafuna ukubona ukuthi imali leyo ngiyisebenza ngapi, ngiyithola njani. Akusomsebenzi wabo lo. Wathenga amabhasi, wagcwalisa amabhasi. Amabhasi angikhona abantu bazagada belambile yini? Angithi abantu kumele bagade ibhasi leyo basuthi. Nxa belambile ungagada ibhasi usiya ngapha, kula ngqondo vele lokho. Khona manje amadolobha akwatukile imigwaqo, izimota ziyawela ngapha futhi bafuna ukuthi bafake amabizo abo emigwaqweni ngapha. Imigwaqo fileke bayilungise phela imigwaqo yangifona le. Hayi, kunzima shu. Hayi, ngiyabonga lokhuluma lo mali uphahla.
Nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Manje sithanda ke ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Siya live streamer phela njengensukwini. Silo mnumzana Aaron Dube othi msakazi linjani. Hayi, siyaphila Mthembo lo. Pamela Khumalo othi siyabonga msakazi. Sibonge bonke ke labo abasilaleleyo lapha. Nxa ulombono ukutsho ungawuloba phansi khonapho, sizawuloba emoyeni, sizawubala emoyeni. Njalo nxa ulamazwi okutsho ungawachiya khonapha ke kuWhatsApp, sizakutshayela ucingo, sizawadlala enjalo emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalimi beFrance bathe gwaqa emigwaqweni eya eParis kulelo dolobho kanye leya kwamanye amadolobho begade amathalakitha abo ngendlela yokutshengisela besola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokunye okuthinta kubi abalimi. Abalimi laba bakhokhele amathaya emigwaqweni beyivala njalo bachitha-chitha lotshani emgwaqweni njengezinye indlela zabo zokutshengisela. Uphenyo olusanda ukuqhutshwa likolishi le-Harvard University lithi abantwana abazelwe belegcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza bengelatshwa besanda ukuzalwa basala bele-viral reservoir encinyane, okutsho ukuthi ukwelatshwa kwabo kuyabe kuphumelela yaleli igcikwane. Kulabo abaqalisa ukwelatshwa sebelenyanga ezimbalwa, kukhanya kuyabe kungalamahluko. Uphenyo lolu lwenzele eBotswana, kusetshenziswa abantwana abangamachumi amane abazalwa belegcikwane le-HIV. Elemelika namhlanje ngolesine linanza ikhefu le-Thanksgiving, lapho iningi elithatha lelithuba ukuhlangana lezihlobo labangane kuphekwe ukudla okuthiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye. Iningi lisuka emadolobheni athiyeneyo lisiya kwamanye, njalo kuba lezimota eziningi emigwaqweni kanye labantu emagcekeni endizamchina, okubangela uhlupho nxa umumo womkhathi ungamanga kuhle. Njengesiko leminyaka yonke, umongameli welizwe uyaxolela ingalukhuni engasoze iphekwe. Umongameli Donald Trump uxolele ingalukhuni ebizwa ngokuthi ngubutter esigodlweni sakhe se-State House, kanye lomngane wayo okuthiwa ngubread. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu olwe-Thanksgiving, sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, unkosazana Musa wenkosi Ndlovu.
Iningi lethu esesihlale lapho kwesikhathi ngibona engathi ilanga lelihlelaza, mina ngafica abangakithi besenza izinto ze-Thanksgiving. So siyaqhubeka ngalokho lathi.
Kahle kahle kuyini oza kwenza ngaleli ilanga?
Thina sizakuyavakathela izihlobo, sizakudla njengoba labo besenza abanikazi belizwe. Isikhathi sokuthi sihlangane lezihlobo, kuphophe kufanele le-Christmas ngoba siyathatha isikhathi lesikuthi sihlangane labangane lezihlobo, ikakhulu izihlobo nxa kuthi.
Yes, siyasibone njalo ukuthi kudliwa ingalukhuni, i-turkey, lokunye nje okuhambelana lalokho. Uyakukhwabitha yini lokhu kudla? Labanye bakhanya bekukhwabitha yini kumbe bagcina befaka inkukhu endaweni yengalukhuni?
Isikhathi esiningi abantu bafaka inkukhu njengathi lathi siyafaka inkukhu. Into nje khona ukuthi bakhona laba abasenza ingalukhuni, ikakhulu nqabe lokuthi bazahlangana labantu balapha. Kodwa ungabuza ngathi ama-Africans amaningi ingalukhuni hayi abaze bayipheka. Bayapheka chicken, bapheke imbuzi, inkomo, okunye nje ukudla esasikudle ngeChristmas kodwa bakudle ngesikhathi leso.
Kodwa khona injongo yaleli langa iyagxila yini ukuthi vele kwenzelwani kumbe hayi sokuphonguba ilikhefu nje njengamanye amakhefu?
Mina abantu nxa bekhuluma ukuthi Thanksgiving sibala ukuthi sizobonga, kodwa nxa abanye bekhuluma bathi liphomba ukuthi li-celebrate ilanga leli kahle kahle liyakwazi ukuthi ngelani. Mina athi angazi, into enkulu ukuthi umuntu yabe ngaye emsebenzini athole lalesi sikhathana. But khona ukuthi kuthiwe Thanksgiving ye lathi siyathatha ithuba leli ukuthi sibonge izinto ezithize.
Kambe ukuthi isisindo salo singedlula esekhisimusi yini ukuze izalwane zeZimbabwe?
Hhayi, angithembi ukuthi siyadlula. Ngibona engathi kuya ngokuthi abantu bangaphi njalo basebenza ngaphi, ngoba nxa uvele uzathole ukuthi ube lekhefu kuhle ukuthi libone leli langa. Kodwa ngiyabona ukuthi ikhisimusi seseyinto enkulu nje, abantu babathi hayi ikhisimusi yalapha ifanandle ekhaya. Kodwa ikhisimusi ikhisimusi kuya ngokuthi ulaba ubani njalo ungaphi. Ngiyabona yinto enkulu yakhona.
Kodwa intengo yakho konke lokho kudla ibizi yini? Kuyeneliseka ukuthi ingqengu bani ngakuthenga?
Ngibona ngathi hayi kuyathengeka. So siya ngokuthi lina livele belifuna ukuphekana.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi likhala ekhaya eZimbabwe ukuthi intengo yempahla iyaqonga njalo impilo isinzima kakhulu. Uthini ngokwenzakala ekhaya lapha nxa abantu bengani balokuningi?
Uyacabanga sibili ukuthi thina sihlezi lapha siyazidlela siyakholisa. Into nje ezincane engingathi ama-basic needs abantu bekhaya bayaziswela, thina asizisweli and into zakhona ziyathengeka. Kuyenza ukuthi nxa sithatha ikhefu leli sikhumbule abanye bethu. Akulula nxa usukhangela ukuthi abanye basekhaya bayakhala, bakhala ngalokhu nalokhu nje, into ezincane nje ezinjengabosinkwa. Udadewethu athi angizwa kuhle nxa ngihlezi lapha ngisidla, ngingazi ukuthi abangakithi badleni.
Loke ngonkosazana Musa wenkosi Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eMaryland. Sithanda njalo kubonga uArmstrong Neil Lynn othi umnanga ka 2020 out of power angkwazi ukuthi yena ukuphenye njani lokhu. Umpande yamadoda amathema uthi ngezwa kahle nxa sibala lapha Themba Susizwa kathesi sondeze i-microphone eduzane uvusa umuzimpo futhi siyabonga msakazi ukusakazela izindaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesizwe ke umculo wabafana bakagodlwayo becula ke ngomoyi uJoshua Nkomo. Yebo ke ngabafana bakagodlwayo labo bahaya umuyi umnumzana Joshua Nkomo. Ngesikhangele ke ezinye zendaba ebezikhokhela ngesikhathi sokusele inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonale uphele. Iningi lithi ubumubi kakhulu, njalo lekhefu lekhisimusi liyabe lilukhuni. elemelika linanza ikhefu le-Thanksgiving namuhla lapho iningi elithatha leli thuba ukuhlangana lezihlobo labangane kuphekwe ukudla okuthiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sibonga njalo u-Arthur Khumbuncube lo Jason Maphosa labo basixhasile-ke kukhasi lethu le-Facebook lapho esi-live streama khona. Sizahlangana njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.